alobani bachaya kakhulu abantu laba ababotshiwe ababotshwayo ngoba into abayenzayo leyi iluhlazo so abantu bakhathele la kuyabahlupha ukuthi khathi sesiphila kuliphi ilizwe kuyini sibili osokuthatha indaba so into leyi ayijabulisi ngoba singakhangela khonapha siyabona ukuthi khona yizihlobo zodwa ezenza into leyi so kuyazwisa ubuhlungu into enje abantu bakhathele kuyabahlupha kakhulu ukuthi khathi kuyini sibili okwenzakalayo
sabona njalo umongameli Emmerson Mnangagwa chothoza abantu ababulala abantwana bedinga okwemithi ungaxwayisa uthini abangabe befuna ukwenza lokho kwezinye izigaba zelizwe
umongameli ukhulumile sibili ukuthi khona abantu bachiyane lo mkhuba lo kodwa ke kuvele khona abantu bafuna inotho eyokusebenzi izituhwani besiya emazweni besiyathatha le nto abangazaziyo abantu bezimpahwe nxa sebehlupheke kangaka sokusiyethusa kakhulu ngoba nxa usufuna imali egazi ezihlobo zakho ingaze ibe yabantu makhaza yikuthanda imali okunjani khonokho ubuthakathi obunje lezinyanga zangkona zonezi ngabe kwawo bonke bake bame kube le bhodi sibili sizazama ukuthi khona sifake umthetho okuza kuba le bhodi yokuthi khona nxa kuyikuthi khona kulabantu abayenza into leyi eyobunyanga abonakale ukuthi yinyanga yini eyoqobo ngoba lapha laba asonyanga laba ngabathakathi ungakhangela umuntu yena lo okunika izinto zenezo yena ngumuyanga wokucina ngalala lutho uyakuyenga iqamba amange esithukuthiwa khona ungaba lekhanda lomuntu kwenza ukuthi khona ube le mali ubulale isihlobo sakho ubulale abantwana abantu ngababekwazi ukuthi khona ukuthi ube le noto yikuzisebenzela uqine ekusebenzeni abantu ngabazi unkulunkulu bakhonze unkulunkulu ukwenzela ukuthi khona bathole izimali imali kayitholakali ngokubulala abantu ubuthakathi asonyanga lezi ngabathakathi